So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Njani mtwaka zomote olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 21 kuNhlangula 2018 nguNtungamile Nkoma. Endabeni zethu lamhlanje,
social media sulavuthi yakhona ukukhuluma and everything, criticize and everything, but ikonjani ukuthi uphele uyakhona ukukhuluma, but on the reality imali ayisatholakali, some more percentages are even higher, some more abantu imisebenzi still can't get work, some more, so everything is still as it is or even worse than as it was.
Ucwaningo olwenziwe inhlanganiso yemagamba network luveza ukuba abantu abanengi kabasawujabuleli umbuso weZANU-PF, njalo bathi umumo womnotho uzaqhubeka usonakala.
Masingaphelele ekukhuthazeni lathi ukuze singezelele nale inamba. La ngiyakhuthaza mina ukuthi la ma-leaders bonaba abakhona kuma-civic society, kwama-leaders bona basethe babona ukuqakatheka ukuthi bomama kabangene, labo kabasukumephela bangene, ngoba singabelokhu sikhuza thina singaphandle, siyahlupha khona lokhu.
Abesifazana bamabandla achiyeneyo abazancintisa kukhetho bakhuthaza abanye babo ukuthi babavotele. Umthetho ndaba kamantshi kobulawayo namhla ulaye amapholisa ukuthi abophe umgcinisihlalo we-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Abednego Bebe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ucwaningo olwenziwe inhlanganiso yemagamba network luveza ukuba abantu abanengi kabawujabuleli umbuso weZANU-PF, njalo bathi umumo womnotho uzaqhubeka usonakala phansi kombuso waleli bandla. Kubika uGibson Bebe eseHarare.
Lolu cwangiso lwethule namhlanje eHarare ngabemagamba network phansi kohlelo lokucubungula olwe Citizens Manifesto le Orange Door Research ephiwe igama lokuthi Citizens Voice Index ngabantu makhaza beveza ukungathuthiseki ngesimo somnotho elizweni. Inhlanganiso lezi bezidinga ukuthola ukuthi abantu bawubona njani umumo okhona elizweni. Abantu beZimbabwe bathi kukhanya kumnyama emuva laphambili ngoba umnotho ungamanga kuhle, inkohlakalo isingumkhuhlane phakathi kwenkokheli yezombusazwe lokungaphathwa kuhle kwamadolobho. Ucwangiso lolu olusebenzise umakhalekhukhwini ukuthola limpumela iveze ukuthi iningi labaphathekileyo ngabatsha bekhala ngendlela umumo womnotho obaphethe ngayo, loba nje besithi umumo wezombusazwe usungconywana. Kutholakale njalo ukuthi abaningi abasemhlubuleni emaNdebeleni yibo abanesilinganiso esikhulu sabangathuthiseki kakhulu ngendlela umumo womnotho ophethwe ngawo libandla leZANU-PF. Umnumzana Khuzana Izinabashe obesembuthaneni lo uthi umnotho welizwe awukaguquki, laloba nje abantu beZimbabwe besinelisa ukukhuluma abakufunayo ikakhulu ebulenjini be-intanethi.
Ngiyabona into ekhona ukuthi there's nothing that's pretty much has changed other than ukuthi ku-social media sulavu ukuthi uyakhona ukukhuluma and everything, criticize and everything, but ikonjani ukuthi uphele uyakhona ukukhuluma, but on the reality imali ayisatholakali, some more percentages are even higher, some more abantu imisebenzi still can't get work, some more, so everything is still as it is or even worse than as it was.
Omunye obesembuthaneni lo ngumnumzana Atifunye, yena ke uthi vele kalukamehlulo phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lowayengumongameli uRobert Mugabe.
Lokhu kusho ukuthi abantu abaningi they are now interested and they are now conscious ukuthi beyenze ama-decisions ukuthi lizwe labo lihambe phambili, ngoba siyabona ukuthi eminyakeni edlulileyo bekungela that change, and abantu now they are motivated. Why? Because babona ukuthi no kuyinto esesikwanisa ukuyenza, and mostly kungama-youth, because ama-youth alamsebenzi, and ama-youth yiwo afuna ukuthi ilizwe litshintshe. So lokhu kutho ukuthi Zimbabwe is ready for change, and Zimbabwe not only open for business, okhunye umnanga. And ngangakokhuluma kwesinye isikhathi ukuthi into eyenziwa umnanga kwasikhala even from his 100 days, into ayenzayo yokubala i-100 days, akula into ayenzayo. And up to now wakhuluma wathi uzabopha bonke ama-criminals asarawunde umgabe, but up to now akula criminal obotshiwe.
Ocubungula ngezombusazwe umnumzana Leopold Mnende uvumelane lempumelelo yalolu cwangiso esithi kuqakathekile ukuthi eleZimbabwe lifuna imisebenzi enje eveza sobala izifiso zabantu.
Welcome ama-researcher nje, so ngoba yiwo angasitshela ukuthi uZulu ucabangani, yiwo angasitshela ukuthi abantu bona bafunani njalo bakhala ngani.
Imagamba Network yazise ukuthi ucwangiso lolu luzaqhubeka lusenziwa ukuze ilizwe leZimbabwe lazi imicabango lemibono yabantu makhaza. Ngimele 27 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Abesifazana bamabandla ezombusazwe ehlukeneyo sebekhuthaze abanye babo ukuthi babavotele kukhetho oluzayo. Kubika uMavis Gama.
Abesifazane laba bathi bona bazwisisa ngcono inkinga ababhekane lazo, ngakho ke balakho ukuthola indlela zokuzilungisisa, okuyinto abathi kayizwisiswa yinkokheli yesilisa ngoba ingazake idibane lazo. Omunye wabesifazane laba kungunkosikazi Rejoice Nomalanga Ngulube, omunye oncintisa ukuba amele iGoromonzi South ephansi kwebandla le-United Democracy Movement UDM elikhokhelwa ngunkosikazi Violet Mariacha.
Abantu eGoromonzi South bathengiswa okokuqala, sifuna isikolo sikahulumende, simele sibe leklinika ukwenzela even omama abafuna ukubeletha abangabe behlupheka ukuthi bagade imijova besiye etafara kumbe emabhuku. Then sifuna ukulungisisa ama-roads ethu akalunganga kulezinye indawo lapho imijova engafiki khona, icine endleleni, then abantu bacedhe ngokunjani ngokuhamba ngenyawo. Amagetsi sibilakula, amanzi sibilakula. Then into yama-issue ama-stands ethu abhala ukuthi provisional stands. Sifuna ukuthi ama-stands ethu sikhulumelana le-council ama-stand abantu abe ngama-stand sibile ukuthi siyi-stand yakho, ayikhona lokho esithiwa i-provisional stand. Siyakwala lokho, sifuna ukuthi sibe nama-stand ethu njengabantu be-Goromonzi South.
Bakhuthaza njalo abesifazane abakunhlanganiso ezisebenzisana loZulu ukuba bangene labo kwezombusazwe basize ekulungisiseni isimo elizweni, hatshi kuphelela ekukhulumeni ukuthi balutshwana abesifazane abazimisele ukungena kwezombusazwe. Unkosazana Abigail Mupambi womkhankaso we-hashtag this constitution wokufundisa uZulu ukuba azwisise okumunyethwe yisisekelo sombuso uthi ubone kufanele angene kulolu khetho ancintise laye kolwama-senators engena nge-proportional representation engaphansi kwe-MDC Alliance.
Kono kena kunzima kuyasihlukumeza. Yikho ngithe mina from i-human rights defending perspective besi sakhuthaza sime sigcine khonapha, but lathi sike sikubone ukuthi hayi bakithi masingaphelele ekukhuthazeni lathi ukuze singezelele nabeyinamba. Ngiyakhuthaza mina ukuthi la ma-leaders bonaba abakhona kuma-civic society, bama-leaders bona basethe babona ukuqakatheka ukuthi bomama kabangene, labo kabasukume phela bangene, ngoba singabe lokhu sikhuza thina singaphandle kuyahlupha khona lokho.
Ulandisa ngokuthi kungani wakhetha ukuncintisa ngaphansi kwe-MDC Alliance unkosazana Mpambi.
Kodwa-ke ngizathi ngithi nje ngingene kuko ngithe nginanzelela lindaba ngakhangelisisa ukuthi ngingangena ngayiphi indlela, ngabona ukuthi mina ma ngithe ngakhangela nje i-ideology singachoka namuhla iideology la manifesto laba esikhangelane nawo mina ngokwami ngibona ukuthi ideology ekhona engathembisa ukuthi isituation yabo mama ingachinja phambilini iideology leyo ngithole kualize yikho ngigijimele ialize.
Abahlolisisa lokucubungula ngezombusazwe bathi liqhubeka lincipha inani labesifazane abangena kwezombusazwe kizo zonke izigaba la kumabandla wonke ezombusazwe elizweni lanqabe yibo abayingxenye elenani eliphezulu kakhulu ukwedlula abesilisa njalo beyibo abaphathwa ngokuphindwe kanengi kunkinga uZulu elizweni abhekane lazo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumezisi Gama.
Yebo 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 mtswaka komuhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingaqhutshwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingaqhutshwa njalo luhlelo Zimbabwe Today aqoqeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusiqhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo 001 202 465 0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngokhasi lethu LFBOAWL.
Izizalwane zeZimbabwe ezichayela amaroli athwala impahla ezishiyeneyo phakathi kwedolobho leJohannesburg leDurban kwele South Africa sezikhuthaze uhulumende wakulelo lizwe ukuthi angenele kulandela udlakela oluqale izizalwane zaseSouth Africa esezivale imigwaqo zisithi kabachiye umsebenzi ngoba bengekela belakho ukubachisela phakathi kwamaroli abo. Kubika uBenedict Nhlapo.
Wamisa lawa matrack lapha eMoy River wabuza amapepa wabuza ukuthi ubuya kuphi ma wakuthola ukuthi ungu wangaphandle washise itrack yakhona. Le ndaba vele ayimanga kahle because it's a form of xenophobia itself.
Lo ngumnumzana Inchester City sizalwane seZimbabwe ongumunye wabachayeli bamaroli athwala impahla zisuka eJohannesburg zisiya eDurban kanye leziphendukayo uthi kusukela ngenyanga ephelileyo babhekane lohlupho olukhulu kakhulu kulezizalwane zakwele South Africa ezibavimbayo endaweni yeMoy River. Nxa ungatholakala ukuthi babuya phandle kwelizwe bamiswe kuthiwe abasayindawo. Abakule South Africa laba kuhlangene abachayeli bamaroli ndawonye lezakhamizi zakulindawo bethesa abachayeli bakwamanye amazwe omlandu okubathathela umsebenzi. Bathi njalo abakwamanye amazwe laba bavuma ukukoliswa imali encane ngosekusenza bona abafuna enengi bangaqatshwa. Ngomunye umchayeli wakule South Africa ungathandanga ukuvezwa igama uxwayisa abachayeli bakwamanye amazwe laba ukuthi bachiyane lalo msebenzi nxa besathanda impilo zabo.
Lelo liqiniso into ezakalayo kathesi akuladlakela okwakathesi kodwa amaroli wonke amile asebefuna ukwenza manje ukuthi bangene iroli ngeroli ukuze njengomchayeli uziveze. Nxa ungumuntu wokuza lami angikwazi ukuthi bazakwenzani ngoba okwamanje akusadlali.
Kusenjalo umgqinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Nqabuto Mabhena uthi bakhathazeke kakhulu ngalesihlakalo.
Bafisa ukuthi ngabe yibo ama South Africans aba driver la ama truck mba abaqhatshwe khona. Thina ke sizamsikwenze njenge African Diaspora Forum sisebenzisana futhi leZimbabwe Community in South Africa yokuthi sike sixoxisane lo hulumende laba ama union aba ama trucks ukuthi kubone ukuthi udaba lolu lungasombululwa njani.
Emaviki nambalwa edluleyo kulamaroli amabili achayelwa izalwane zakwamanye amazwe akhiswe ngabebetshengisela laba bevale umgwaqo eMoy River besithi abafuni kubona umuntu okwelinye ilizwe odlula lapho echayela iroli. Noba nje imizamo yokuthi uhulumende aphawule ngalolu daba ibingakaphumeleli amapholisa aqaphe isimo kanti axotshana labatshengiselayo laba njengoba sebefake amatshe emgwaqweni kanti ke bengakumisa udlule balandela bedubula. Meletu to 7 Johannesburg le South Africa ni u Benedict Ntlapo.
Umthethwandaba kamantshi kobulawayo namuhla ulaye amapholisa ukuthi abophe umgcinisihlalo we-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Abednego Bebe, ngemva kokwehluleka ukuza enkantolo ukuyathonisiswa ngecala lodlakela aletheswayo. UBebe ongumeli wenkayiSouth edalele eParliamente ubotshwe kunyanga ezedluleyo esetheswa icala lokutshaya amalunga e-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Umnumzana Bebe uthi wehluleke ukuya emthethweni laba namuhla ngoba ufelwe yimota esendleleni.
Ibe ngiku constituency iviki yonke le nje ukuthi azukuthi izikhathi zomkhankaso ngitheke sengivela ngale imota yasisuka imifela isuke yaphuma iviri yasiphuma iganga. So ngikhuluma nje hayi khathi sesiyilungisile sisilungiselela ukuthi simelele upgrade down ukuthi babuye ke bayithwale sesiya la kobulawayo. But ungasenani ke ngokusemthethweni ngizaya ke ekhothi ke ngiyebanika kumbe ngiyefaka lobo bufakazi ukuthi hatshi ke sibe ngu-constituency ngisenza umsebenzi kwasensithi ke ngisiza ke kwasokusiba ke liphutha lokuthi ke imota ibisisuka sisenza. Ngoba imota phela into engakhulumiyo ayikutshela ukuthi kathesi izakwenzani isikhathi eside. Qiniso lokuthi ke amaloya zami ngiwazisile ukuthi kulento enjalo ngithemba ke ukuthi kuhambile kwafika emthethwandaba lokho. Kodwa ke okuncane ngikwaziyo ke ukuthi ke nxa isizathu sakho esenze ukuthi wehluleke kuyathandaba isizathu esibambekayo akuze kwaba lohlupho oluya ngaphi.
Uthi obukuconstituency yakho ukhankasela ukhetho uhamba njani wona umkhankaso wakho?
Umkhankaso uhamba kuhle kakhulu sibili ke engingakutsho ukuthi ke sesilohlelo oluhle esilulandelayo ukuthi hathi bo thina ke esikukhankaselayo esikumeleyo njengebandla sithi thina ke amandla kawasuke eHarare, izinto kazisuke ukwenziwa eHarare. Sifuna ukuthi abantu bavote ngokuthengisela ukuthi hayi thina ke sivotela ukuthi ke amandla ukuthi sizithuthukise, amandla ukuthi sisebenzise lokho okwenziwayo, amandla ukuthi sisebenzise nemali ephuma kwethu indawo kawabuye ezabelweni. Izimali zonke zifikele ezabelweni zingabi izimali ezichazi ya eHarare zonke lezi ezisuka eHarare. Ungakhohlwa ke Ntunga ukuthi ke uhlupho luba khona isikhathi esiningi umuntu ungazimnikeze amakhiye aleyo ndawo yokugcinela imali uyabe sebona engani imali liyana ngeyakhe. Kuba nzima ke ukuthi ke umuntu lwana bese limenza asebenzise imali kaZulu ngendlela eqondileyo.
Umnumzana Abednego Bebe ngomgcinisihlalo we-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Sixoxela esenkayi. Live Talk kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama namuhla sikhangela okwenziwa ngabesifazana abazancintisa kukhetho. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silitinte ecingweni lingene kuhlelo. Leyi Studio 7 esagaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ELePakistan lithi umkhokheli wamalwecatsha esiTaliban alwisa lelo lizwe leAfghanistan uMula Fazlullah ubulewe ekuhlaselweni kweqembu lakhe ngomtshina wedrone libutho leAfghanistan lincediswa yiMelika. lanqa kulamabandla amanengi azancintisa kukhetho lalonyaka inengi lifake amehlo kubandla lezanu-PF lakumanyano we-MDC Alliance wona okhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. UChamisa okhokhela njalo elinye lamacele e-MDCT. Kuyini kahle kahle amabandla la aza kwenzela uZulu alubana ethe anqoba? Sixoxele sikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sibanda endawonye lelunga lezanu-PF umnumzana Believe Gawule. USibanda usungula lingxoxo.
IMDC ekhokhelwa nguPresident uNelson Chamisa ithembisa uZulu ukuthi ngemva kokhethelo sizabona ukuthi into ezifana lezibhedlela, imigwaqo, izikolo, amayunivesithi, lamabhizimusi azaqala ukuthola ukukhula, umuntu wonke osebenzayo, indlela abasebenza ngayo, imiholo lemisebenzi sikhangelela ukuthi izaba into eziqakathekileyo esizazenza ngensuku ezincane kakhulu. Siyananzelela ukuthi uhulumende okhona usele minyaka eminingi kakhulu efika 38, izinto lokhu zihlupha, zisala lokhu zibuyele emuva. Okuhluphayo kahle kahle kuvele sisazi ukuthi kuyindlela abantu abacabanga ngayo labahlela ngayo izinto zabo. Uhulumende kaPresident Nelson Chamisa ulakho ukuthi akhe, ngoba umqondo wabantu abasebenza laye wabantu abakhululekileyo njalo abasebenza ngesimanje manje esikuthi yi-smart working ne-smart planning, okuyinto ehlule uhulumende ngoba enabantu abangakwaziyo ukusebenza ngale ndlela entsha esetshenziswa ngamazwe amaningi aphumelelayo njalo aqhubeke siye phambili afana labo-America, o-Britain, o-China njalo njalo. Yikho ngibona ukuthi uZulu weZimbabwe dinwe ngayo, ngakho ukuhlupheka lokho kumele akhethe ingqubekela phambili.
Baba Gawule, kuyini okutsha elehluleke ukukwenzela uZulu eminyakeni yonke le edluleyo elizamenzela khona kathesi?
Ubaba uMnangagwa usetshengisile yena ukuthi yena kuyini afuna ukwenzela abantu. Ngokunjalo okokuqala uvulile amasango wathi Zimbabwe is open for business. Okokuqala lokhu iZimbabwe idinga khonokho ukuthi abantu bebuye bezoinvesta balethe imali eZimbabwe la. Yokokuqala lokhu kudaleke nemisebenzi ngaleyo ndlela. Bese kusithi-ke kulezinto ama-projects athize amakhulu, ama-deals amanye ayenziwe lamanye amazwe, upresident kazange ahlale phansi okwensuku zenezi engenile e-ofisini okwensuku ezilutshwana lezo. Kube gijima nje elokhu edinga abantu abangasincedisa lapha kuleli lizwe lezimbabwe. Ngokunjalo ukuvuselela umnotho yinto yakuqala, ukuthi umnotho welizwe uvuselelwe. Ngokunjalo kudaleka imisebenzi, abantu bathole imisebenzi, okunye bekube sekulandela. Okunye njalo okuqakathekileyo ukuthi imali le shupileyo imali ibe khona elizweni. Ngokunjalo into esamelele kuphela ngento yonke esiyenziwe ngoba uMnangagwa ingathi akula even lokukampena kodwa vele kulula kakhulu ngoba uMnangagwa uzikampenele yena wazenzela umsebenzi wakuthi yena ufuna kwenze. uMnangagwa uyenza ama corrections, nguye umuntu ongasiswa ungasikhuphula asizwe elizweni lokuphila, elizweni lelujile nyoni.
Dokotela Sibanda, uyamuzwa ubaba uGawule?
Ngiyamuzwa mpela. Ngibe ngimkhumbuze ubaba uGawule ukuthi abantu beZimbabwe baziwa bengabanye babantu abafundileyo kakhulu emhlabeni wonke jikelele. Ngakuthi sicabanga ukuthi mhlawumbe bangaqhileka ngokuthi kuthiwe uPresident uMnangagwa usengumuntu ongene kuhulumende namhlanje kumbe kuthange ngumuntu omutsha. Kangazi ukuthi kuyabe kukhangelela ukuthi umuntu weZimbabwe useyisithuthu esingakanani, sengehle yokwazi ukuthi uPresident uMnangagwa ube kuhulumende weZimbabwe kusukela ngo-1980. Njalo uPresident uMnangagwa ube umuntu oqakatheke kakhulu kuhulumende waze wafika esibangeni sokuba ngumsekeli kamongameli. Izwe libhidlika, kusenzakala izinto ezimbi ezifanana labo Mrambathina, kusenzakala oGukura Hundi enguminista omelele zenezo ezokulwisana labantu kwakuthiwa yi-state security. Sazi njalo ukuthi ngesikhathi kubulawa abantu kusenza i-political violence, uPresident uMnangagwa nguye ngumkhokheli omkhulu kulezo ndaba. Siyazi ukuthi abantu bashabalele kakhulu ngo-2008. Watsho yena uPresident uMnangagwa ukuthi hayi bo, abantu bonke abezana uPF uMongameli weMDC uthe sewinile sephumelele luphezulu umgabe mina yime ngathi hayi kasifakeni ibutho lapha kuluyiwe bafake esikhundleni uthokola babengamasotsha kabafake esikhundleni ngolwazi ngobupresi izani cabanga ukuthi ilizwe lakhiwa ngumuntu oyedwa othiwa ngupresident ilizwe lakhiwa yizizalwane zelizwe zonke zibambene zisebenza ndawonye lokhu ikokuzenziwa ngupresident Nelson Chamisa.
Baba Gawule ukhuluma ngokhetho olukhululekileyo kodwa iZEC yenza njengomahelane iyeqa iyale lale ngendaba yevoters roll kayizwakali kayiqhubi kuhle umsebenzi ayisikho yini okuzadlelezelwa khona ukhetho khonapho
engithanda ukuthi ngikutsho yikuthi iZANU PF ingelinye lamabandla azancintisa iZEC yikhomishini eyiyo erana sikunanzelela ukuthi yikhomishini lanxa i-appointwa ngupresident kodwa izimele yodwa laphana erana eyiyo ekhangela ngezokhetho ephethe uhlelo lwezokhetho ngokunjalo abakwenzayo konke akungeke futhi thina kuzafeza ibandla leli kuzafeza ibandla lela.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla leZANU PF obexoxa endawonye lesikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa okhokhela umanyano weMDC Alliance uDokotela Nkululeko Sibanda. Sizwe imbono eveza impiko eveza imbono kahulumende weMelika.
Lo umbiko oveza umbono kahulumende weMelika. Umongameli weUganda umnumzana Yoweri Museveni useqinisile ezomvikela elizweni lakhe ukwenqabela ukubulawa mahlayana kweziphathamandla zikahulumende wakhe ezigoqela amapholisa. Ekhuluma edale lePhalamende yalelo lizwe, umnumzana Museveni usole amapholisa esithi iningi lisebenza ndawonye lezephulamthetho. Ngalokho uthi kuzafakwa imitshina elohlonzi egoqela eyokuthatha izithombe zabedlulayo eyama-CCTV cameras lokunye. Uthi abantu abaseyi kuvunyelwa ukugqoka izikipa ezilengwane yokuvala amakhanda, ama-hoodies. Wonke abalemibhobho kuzafanele bayibhalise. Sikhuluma nje kulesiphathamandla samapholisa esibotshiweyo kulelo lizwe esicatshangelwa ukuthi yiso esabulala umsekeli waso. Lo bekungumbiko oveza umbono kahulumende weMelika.
Siyabonga Standekile. Kumapanyana kubuhle ekhaya ingoma emnandi isigqibela uhlelo lwethu lamhlanje ingoma esiphiwa ngusini ningwenya ehamba leqembu lakhe letanga pasi ukuziqhiba ebezihamba phambili. Abesifazana bamabandla ezombusazwe abancintisayo kukhetho bacela abanye babo ukuthi babavotele. Umthethondaba kamantshi uthi akabotshwe umkhokheli umqinisihlalo MDCT umnumzana Bednego Bebe olivalelisayo ngentungameli inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.
Ndinonzi Jo.